So we see card descend about VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando nokawande obese pha indaba ngolimi lwesishona linga lifuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 11 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abasakazi bomsakazo weZBC bagcunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela.
Abantu esibeleleni bazondile njalo kayisibubo kodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zonezi ezingala mbali eqondileyo.
Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina.
Nanzela kodwa ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga amanzi avule kwezinye indawo engafiki, bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho lokuthi amanzi angafiki.
Imbiko ethele Melika kumele lixotshe abokuza idala imibuzo eminingi nengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasakazi bomsakazo weZBC bagcunule uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leHerald lithi ababili laba uAdelaide Chikunguru loFarai Magada bamiswe umsebenzi. Kodwa ukuxwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuthi akusilo qiniso ababili laba belokhu besemsebenzini. Siqhume uMagada wathi kasoze waphendula imibuzo yethu. Kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi umbiko osabalale ebulenjini uthiwa uvele emsakazweni weZBC awusilo qiniso obusithi bona bamise umsebenzi. Sixoxe lesizukulwane sikaLobhengula umnumzana Zwide Kalanga Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani kulabantu abazonda indaba zamaNdebele ngakho bathatha izindaba ezingalamsebenzi ezingaqondanga bazenze zikhanye ngani ziqondile. Angithi nxa abadalalele esizwa bezeBC bekhuluma bacabanga ukuthi liqiniso, kodwa nxa umuntu elengqondo zakhe zonke angatsho sibili ukuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela. Thina abantu abembali eminye imihlobo siyabahlonipha, asikaze sithethise unehanda njalo asikaze simthethise unehanda, asikaze supresident asazi sethe umuntu ohloniphekayo lanxa engasho umhlobo wethu. Ngakho sikhangelelekile ukuthi ilizwe leli libunjwe ngenhlonipho ngabantu abangalanhlonipho, ngabantu abayizidangi, ngabantu abangafanelanga ukuthi babe phakathi kwestudio esimele ilizwe lonke, ngoba kuba yikuhlekisa njalo kuyayangisa ukuthi istudio seZimbabwe seze sikhathi ngani yindawo lapho kuziwa khona idrama. Sisandakhethana kasikaze sisizwe thina sisiqale ngamankazana nalawa. Ngakho abantu esibeleleni zondile njalo kayisibubo kodwa sesikunanzelela ukuthi nakumagroup lapha bakhona abanye abantu abathanda ukuthethisa uLobhengula bemthethisa ngezinto zonezi ezingala mbali eqondileyo. Ngakho esikucelayo thina ukuthi sicela ukuhlonitshwa ngoba thina sisizwe esihloniphayo. Ngabona ubuzwe babo kungala kuhlonipha abathethisane bona bodwa khona ngale bekebekelane lobukhosi bamaNdebele. Ubukhosi bamaNdebele bujiyile, buyahlonipheka njalo ngoba esingunini njalo kutabile ukuthi buminjani le mbali kamzilikazi imbali kaLobhengula balikanyamande isacile ilotshiwe phansi. Ayikho into yokuthi ilizwe lingathengiswa ngechukela, ikuganga ihlamba njalo kusibangalisayo ukuthi ibhodi yangikhona yahlala njani ukuthi iyekele abantu bekhuluma into enjengale aqhubeke beyangisa nestudio sethu ngoba iZBC lana istudio seZimbabwe yathi ngamazimbabwe njalo sifisa ukuthi kulalelwe izwe izinto ezilesiji njalo ezilokuhlonipha phakathi. Lapho kuba khona udobha amankazana emgwaqweni besiyawafaka laphanaye khuluma izinto ezokuganga ngaleyo ndlela kusho ukuthi bafanele babafundise sisize indlela ukuthi isidiyo kusetshenzwa njani njalo ulwazi kantini banike abantu ulwazi oluqondileyo. Into ehluphayo ukuthi iZimbabwe siyasuka emukela ukuthi imbali engaqondanga yiyo imbali yeZimbabwe, akulunganga lokho.
Manje ayisiko ukuthi imbali efundiswa ezikolo yiyo engaqondanga, kumbe ngabantu abazibazela imbali yabo nje befuna nje ukweyisa abantu besiNdebeleni.
Angithi sesole independence la. Into esuke yadidiniswa kakhulu lubandlululo lokuthiwa yi-tribalism, njalo kwaba nabantu abangazange babe lobantu ababathibayo ababegobisa imbali yabantu beNdebeleni. Kuze kufike kini ibandla lezaphu kalenzanga lutho, kuze kufike kini izitra kalenzanga lutho, kuze kufike kini imbali yabantu abazalayo thina ababumba leli lizwe babe lohulumente kuleli lizwe ababe ngamakhosi ethu, imbali yabo bayishekiselayo. Kunabantu phakathi kwahulumende, kunabantu phakathi kwama-political parties athile abakumele ukugobisa imbali yabantu besiNdebeleni. Bakhohlwe ukuthi amaNdebele sayingxenye ye-population enkulu kulazo zonke i-Sub-Saharan region, njalo i-second largest e-Africa. Nxa singakuthatha ngaleyo ndlela thina elethu likabile laba abahamba bedobha amasiko kumadasibini bethi begobiswe kwabanye, hayi ayisiwo ma-Zimbabweni aqondileyo njalo alengqondo ejekileyo. Thina esikukhangeleyo ukuthi uhulumende akukhangele, akucubungule, akulungise, akhe isizwe esibambeneyo esilokuthula.
Lo-ke ngumnumzana Zwide Kalanga Khumalo, isizukulwane sikaLobhengula, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhe sikudaba lunye, siphinde saxoxa lohlaziya ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ludaba olulusizi kakhulu ngoba thina sebesikhangele la amantombazana ngabantu abafundileyo, abantu njalo futhi asebehlangene labantu abaningi abatshiyeneyo. Siyakwazi mhlophe ukuthona nxa besemakhaya bafundisana khonokho, ngoba vele ungakhangela yiyo imfundiso abayitholayo bonke abantu abavela emashonali. Batshelwa khonokho ukuthi khona uLobhengula wathengisekithukela, ngoba yikho okwabhalwa ngamakhiwa ukuthi inkosi uLobhengula yathe so yikho abulokhu bekuphethe lakathesi. Njalo nje lokhu amakhiwa ayekwenzela ukuthi khona abantu bale esishonele lapho basikhangele ngeyinye indlela. Kodwa eqinisweni nelokuthi bengicabanga ukuthi khona laba abantwana asebefundi kube kumele ukuthi ngabe kathesi sebesazi khona, hhayi limbali esayifundayo kasiyo mbali yeqiniso. Ikakhulukazi lawa abantwana ama-presenters, lawa ama-presenters ngabantu okumele kungathiwa baya-researcha kakhulu, ngabantu okumele ngathokola bancedisa abantu kakhulu. Kodwa-ke kulusizi lokho abakwenzileyo, yinto ebuhlungu kakhulu ukuthi khona abantwana abancane kangaka, abantwana abalolwazi kangaka, abantwana esikhangele kungathiwa khona baba yibo abazakhangelelwa babe lo mkhondo omncane kangaka, babe lo mkhondo omubi kangaka ukuthi inkosi uLobhengula uyathekeliswa. Ekubeni inkosi uLobhengula kathesi ungagugla about inkosi uLobhengula uzakubona konke ukuthi inkosi uLobhengula ayizange ithengise ilizwe. Kwafa abantu, kwafa isizwe, kwafa amasosha, kwenzakala konke okubi ongakucabanga. Kulusizi kakhulu lokho okwenziwe yilamantombazana. Kodwa-ke mina njengana ngitshile kuqalela khona, hhayi lamantombazana akhuluma kanye khonokho abakhulumayo emaceleni, okuyinto embi kakhulu engicabangela ukuthi khona bonke abafundi abantu ngabe sebesukile kuyona linto.
Khona kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi imbali yesizwe sikamthwakazi ingani ayicaci kulabo abanye abavela kwezinye izigaba zelizwe?
Kwenziwa ngabomo lobaba Gandhi Johana Ntshilo, phezu laba ngabantu abavela. Le into yinto eyenziwe ngabomo, kuyindlela yokuthi kwehliswe isithunzi sabantu bangabo, okuyinto embi kakhulu engingathembiyo ukuthi le into nxa ingaqhubeki isenzakala kanje izaletha yini ubumbano. Ngoba nxa sikhuluma nge-unit, nxa sikhuluma ngokubambana, asikhulumi ngokwehlisa izithunzi zabanye abantu. Yinto embi kakhulu le eza ngalelaba. Engithemba ukuthi ngoba mina ngethemba lami ngiyakwazi ukuthi amantombazana la iqiniso bala, ngoba amantombazana la angena a-research. Kodwa ngoba bafuna ukuhlala le mfundiso yabo abayifundiswe ngayo, yiyo abahlala ngayo naleyo, into bayakwazi bonke ukuthi khona inkosi ayizangithengisa ilizwe leli lithuke. Kodwa baba lezilimbi zokusukuma bakhulume. Kini into yangaboma isikuthiwa ngabantu abangaziyo lapho, ngabantu abazi uganga engingakutsho okwenziwe lamantombazana. kwenza ikuganga engakutsho okwenziwa yibo bonke bonabo abalengqondo ezifana into embi kakhulu akula mfundiso enye ezulayo nale mfundiso ekhona engafundiswa laba bantu ukuze baphume kulinto engithemba ukuthi lo hulumende laye kathethi kumele ukuthi athathe inyathelo elikhululeyo ukuthi akorrekthe ilokhu zenela le ingqondo yabantu abemashonane ikakhulukazi ngenkosi lobe uhulumende kumele athathe izinyathelo ezikhululeyo mina yinto engiyibonayo kakuthatha izinyathelo ezikhululeyo sibili ukuthi khona i-history le i-correct ukuze kwazakale kahle ukuthi i-right concession ayilani lethukela
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ohlaziya ezamasiko. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare esethiwa asezachitheka ngokugcwala kobulawayo amadamu abikwa ithole ingcosana yamanzi kungakhathalekile lezulu ebelisina. Lokhu sokukhuthaze umanisipala ukuthi avuselele udaba lokuthi kwakhiwe idamu elitsha elithiwa Glass Block Dam emfuleni uMzingwane. Siqoqele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe imbono yakhe ngodaba lwamadamu akoBulawayo.
Wena siyananzela ukuthi kobulawayo lapha ngenxa yohlupho lwamanzi lokuthi emadlama akusela amanzi. Umanisipala wakobulawayo usefake ukuthi amanzi azahamba okwe-5 days. So ke sinanzela ukuthi lanxa kunjalo kuba lohlupho lokuthi kwezinye indawo kugcina leyo 5 days ingahlonitshwanga. Amanzi avule kwezindawo engafiki. Bathi bona nxa kuyikuthi indawo eziphezulu kusuka kube lohlupho ukuthi amanzi angafiki. So sikhuluma kanje ezinye sibili indawo ziyaqeda ama-2 weeks zingela amanzi. So ke kulobunzima obukhulu sithemba ukuthi alibe inkosi iyangenela izulu lina ngoba sikhuluma kanje kathesi lezulu asiliboni. So kusithi ukuthi ithemba yethu besilalo kwalesikhathi engxenye kwathi fika lesikhathi izulu selinile bekuzasinceda kodwa siloku sikhola ukuthi izulu liza kuna kodwa kwakhathesi uhlupho silalo lwamanzi njalo sinanzela ukuthi kule ngozi yalo mkhuhlane abakhuluma ngawo ekholera ongathi uhlasele ilizwe leZimbabwe. So nxa amanzi eshoda kanje sibona uhlupho olukhulu phezu kwalokho futhi siyananzela ukuthi nje kuyena livike siqalise namhla ngemva kwesuku ezimbili izikolo ziyavula. Ananzela uvula kwezikolo nxa kungela amanzi yabona ukuthi uhlupho lukhona. So ke silobunzima obukhulu okukhala ukuthi sikhalane lalo. So ke sethemba ukuthi engxenye kuzaba lezinye indlela zokuba na abantu bancediseke. Yebo siyazibona kulamabhozi izikotsho zikhona kodwa kulezinye indawo kumbe kulamanye amawadi angelazo lezo zikotsho. So uhlupho yilo lwakhona esihlangana lalo abantu sibili bathwele kanzima ngamanzi ngaleso sikhathi.
Yena umanisipala uthini ngodaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana izulu likhanya lingani ngemfanelo uthi siyaphela umnyaka kuyaba kunjani njalo uzaphathisa ngani
umasipala? Yena akukhangeleleyo siyayibona imizamo esiyenzakele eyama ezikotshi amabholo kulalezi futhi athi sibeza umuntu wafakele amabholo aphucukile amabhozi lawo ukuthi nxa ufika laphana uyenelisa ukuthi amanzi angene kubo jojo tank abantu sebevula amathephu lalokhu bokotshoza ngoba abantu abadala kusuka kubathwalise nzima. So yiyo imizamo esiyinanzelayo njalo kule mizamo yamabhawuza ekhona ukubana abantu bancediseke kodwa singakunanzelela yonke le imizamo esingathi nama-temporal measures okuthi asiyo ndlela esingathembela kuyo kakhulu njalo lamabhawuza nalesikhuluma ngawo isikhathi esineyo ngayananzelela ayenelisi kwesikhathi abhothi indawo zonke ezifuna amanzi ngesikhathi esikhethekileyo. So ke ilihlupho esiphakathi kwalo esithemba ukuthi umasipala laye asilashiqinisa ukuthi kambe phezu kwalokhu kuyini okungenzakala kodwa njengoba sihlala sikhuluma silokhu siphinda futhi inkulumo efana nayo ukuthi sibona ungathi impendulo yethu iyugwayishangani dam project esicela ukuthi aluba ngakusenza ngalo uhulumende indaba kayisebenze masinya iphuthe ukuba nale project iphuthe ngokuphutha kwakuzenza kube lula ukubana sithole amanzi okwaleso sikhathi ubunzima silabo. So ke sibona ngathi impendulo yethu yamanzi ukuthi siwathole sile ngokugcweleyo singabi lohlubo lakobulawayo ukuthi akuphuthe le indaba egwayishangani project. So sicela abasimela ephalamende ukubana bafuqe kakhulu uhulumende ubana lokwenza kahle ngoba singeke saqhubeka senjengobulawayo sesikhalekane nendaba yamanzi kobulawayo kodwa sibona ungathi asizwakali kuhle. So ke sicela eParliament babona indaba le bayifuqa sibe kakhulu benza umsindo omkhulu ngale parliament kwenze ukuthi le project iphuthe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani, thina siyaphila. Yazi thina siyahlupheka kakhulu, sihlupheka kakhulu emazweni angaphandle kakhulu. So uma silokhu sizwa bekhuluma bethu iZimbabwe ehayi, akuvela Zimbabwe nje rat iwonakele nje iZimbabwe iwonakele, umoshakale umoshakele. Angiboni ukuthi izobuya livuke lelo lizwe uma lokhu lisaphathwe yizalo neva livuke. So sokuthi hayi asisakwazi nokufanele sikwenza ngoba nangaphaya South Africa sisafuneki ukuthi siyobalekelaphi, asasazi impela. Ngokukhulumayo ngibongani Sibanda khuluma se-South Africa.
Lichana njani Studio 7 hayi siyayibona i-confusion ekhona. Hayi abantu nje bona ngabe kuya ngami njengoba nakungasela isipoti bani esizagijinywa ngumuntu eyedwa, likubona njani? Ungagijima uwedwa ungala muntu omncintisayo, kuyahamba kuthini khonoko? Ngabe kuthiwa abantu bonke vele bazayo bazithulela bayiyekele kunjalo, vele bangayi lokuyavota bazihlalele njengabantu bakithi ake lifundenini ukuthi khona kade sahlukuluzwa khathesi sebethabela ukuthi khona njengoba ama-opposition sebuyele emuva bona sebeyibo abazawina. Ukuwina uwinani kungala muntu oncintanisana laye, kulokuthi babe lenhloni. They should be ashamed ukuthi khona babone ukuthi khona into abayenzayo vele kula nto abayenzayo lapho. Badlala amandlwane nje bona bethu bangama-professionals zawani vele bethu bangcono kulabantu bayakwazi ukufaka ama-structures and whatsoever. Kodwa-ke kuyini ukuthi khona ugijime kungala muntu eligijima lonke? Uwina njani nxa ungala muntu eligijima lonke? This is totally a nuisance. Sina nxa sikukhangele akukhanyi ukuthi kwenzakalayo. Hayi kunzima bakithi. Mna ngugogo uyelimabuzi okhulumayo osemakhandeni.
Salimonani Studio 7 nabalaleli ninjani? Hey, khale ngale ndaba yezischool fees ngoba izikole nje zivulwa kushenjiswa ukuthi ngama-$20 nama-$5. Ayikho yonke le nto le. Ma uhambe usesikolweni uthi ukhipha $20 umntwana bamxotshwa, nale ndaba yokuthi umntwana akaxotshwa ayisebenzi. Kufanele kulaba abantu abakhuluma abayibona abaphethe izikolo beke bevakatshele ezikolweni behamba bebuza, ngoba le nto le thina siyayisiza ikhulunywa, kodwa ma sethi siyasebenza ngendlela abakhulume ngayo awasayisebenzisi ezikolweni. Njalo nalo mthetho ukuthi ezikolweni lapha utitsha uyaqeda 5 years. Othitsha akwenziwe njengabo udala umthetho esasiyazi sidala. Utitsha uyatshintsha noma 4 years iyatshintsha, 4 years iyatshintsha, wena sebedlela ku-15 years 20 years sesenzathi isikolo ngesakhe. Asalaleli zakhamuza, asalaleli abadala, sehlukumeza nje abantu. Siyacela mpela ukuthi ngabe la bantu basondela beke befike ezikolweni bevakatshele isikole esemaphandleni beyobona into yenzelekala ngamatitsha, ikakhulu kulethu esakithi ngapha edlamini. Hayi u-administrator lo u-Sharon Dlovu senabo 20 years efundisa lapha, akatshintshi isikole sesibiza ngesakhe nje sesezimathanda. Ingane zicotsha every day, noma uthi umntwana ufundile upasile uqedile u-form 4 form 6 ma ngabe godi ama-results akasatholi umsebenzi kodwa yena afundile. Sicela kulungisise lo ngoba bathe i-certificate fanele bezijule noma ekolota imali izobuya ibuze. Ngiyabonga, ngiyacela kakhulu kulokhu, ngiyacela mpela besize sesithole nzima nge-school fees. Asazi senze njani ngey'ngane zethu, sizifundise njalo singabi nosizo lakhona.
Vuka njani basakazi ku-Studio 7. Hayi thina ngapha siyavuka thina. Usengezo lowo nxa limkhangele kahle kahle liyabona, livele libone lana ukuthi undoda lwa akakwananga engqondweni. Uyabonakala nje nxa umkhangele ukuthi ngathi ngusikomota walana e-South Africa lona, kodwa yena ngwaseZimbabwe, ngusikomota waseZimbabwe lona. So laba abantu abamsekelayo, abantu abamlandelayo, ayi ngilamnyamangala nje ukuthi baphelele ile ngqondweni, kumbe vele bayazifanela nje.
Salubonani basakazi be-Studio 7 ninjani ndawo zonke kanye nemuli yeZimbabwe. Ngithanda ukuqondisa lo ndoda lo abakulunga u-Albert Mhlanga lo. Hayi sicela akazame ukushonipha kancane ebandleni leli ele-CCC. Mayengazi le nto ofuna ukuyikhuluma angcono athule. Ibandla leli ngele-Citizens Coalition for Change, hayi le nto oyiloko ebiza i-CCC. Asikwazi ukuthi iliphi ibandla lelo okhuluma ngalo i-CCC yakhe le. Kungangcono abamfake lo muntu wabo we-CCC, thina sihamba laleli bandla ele-CCC. Ukuthi abe esesiyaphothula inkulumo yakhe enze ngathi umbeni usebandleni. nika babu nesenchamisa akuyona iqiniso lelo undlela okhuluma ngayo Adele kabe indoda emadedeni ke ukuba umthengisi kwezinye isikhathi
izinduna zesindebelene laziyekile ukusetshenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalandwa abalamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le yikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Ngiyabonga. Izinduna zesindebelene laziyekile ukusetshenziswa endabeni yombhuqazwe ngoba laba abantu abalandwa abalamacala endabeni yegugurawundi basebenzisa umkhuba othiwa divide and rule. Induna zakithi azimeceleni zithiyane lokuphatheka entweni le engcolileyo isetshenzwe ngabantu abafaneleyo. Induna ehloniphekayo uMtshana Khumalo yiyo efakwa phambili ukuthi isebenze intwena le ibamba ngcolisa izandla zenduna. Zinduna zakithi lalelanini lizwisise, siyalihlonipha njengabantu abangaphansi kwenu kodwa sicela ukuthi le into le yikelani ukubanjiswa ingcekeza, akulifanelanga lokho. Ngiyabonga.
Salibona nihlalibonani, livuka njani balaleli labaphathi bohlelo kusitudio 7. Sibonga izindaba elisinika zona, sibonga sidlulisa ukukhulu kubonga. Mina okhulumayo kungumhlalo wabuchuma endaweni yesigabeni sobunkosikazi esigabeni sasilembembiswano umakoya. Mina into engithanda ukuthi ngiyitsho angeke ngiyande kakhulu ngamagama. Into engithanda ukuyitsho ukuthi umphathi we-CCC uChamisa naye mina ngelami isayidi ngedwa sengimsola endabeni kaChabango. Angeke uChabango ezenzela into oyifunayo ethi yena unesikhundla ku-CCC uChamisa engafuni. UChamisa ungumphathi akamkhiphi ngani uChabango, akamkhiphi ngani uChabango uyazikhanyela ukuthi uyawona, uyadiliza, uyamosha. So uChamisa akamkhiphi ngani? Uma kuyikuthi uChamisa uneqiniso akakhiphe yena, akube nguye okhipha uChabango ngoba sigadele ngalo uChabango. Ziningi izinto sezimoshileyo, niyaphila kahle, udla kahle, nabaphila khona thina siyahlupheka.
Singelele Studio 7 sibonge. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uJob Sikhala usebotshwe for 2 years ejele engakathonisiswa kubonakala ukuthi icala lakhe iliphi ngoba vele kahle kahle eqinisweni icala lakhe alikho. So njengoba lizabe lingena icala lakhe mhla ka 24, mina ngithi ke ngibona wami omncane abantu bezano bona abayibona ababopha uJob Sikhala, asisekho isidingo sokubopha uJob Sikhala beqhubeka uthi ezefele ejele ngoba ufela i-CCC yakhe ukuvikela iqembu lakhe le-CCC lokuvikela amaZimbabweni. Akusela CCC, i-CCC selethethe abantu bezano bayinika uSengezo Tshabangu. So njengoba uSengezo Tshabangu esethethe CCC njengo Dr. Simonzo rethethe MDC, abakhiphe uJob Sikhala ngoba asisekho isidingo. I-CCC ayisekho ngoba sebeyithethe bona sebeyifake ngaphansi kwesicalo sezano PF. So siyabacela ukuthi bengahlukumezi umphefumulo uJob Sikhala ngento ayezama ukuthi uyayisungula i-CCC ngoba ayisekho, singekaSengezo Tshabangu. Abaqhubeke loSengezo Tshabangu besidedelele uJob Sikhala ejele. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngesingene kwezemelika, iziphathamandla zikahulumende welemelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bacaphe umngcele kungekho emthethweni bengena kwele melika liyaliqansa, osekubangele ukuthi kwesatshelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele melika kwedlula abakwamanye amazwe. Abe bandla lama Republicans bathi kumele kuxotshwe izigidi zabantu ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Lokhu kwagcizelelwa ngowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump nyakenye, owathi enganqoba uzaxotsha bonke abangena elizweni lemelika okungekho emthethweni lasebephelelwe ngamaphepha ukuthi asebenze ukuthi bahlale kusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Lapho uzabanzima that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu, ama-illegal people abangekho emthethweni abangela amaphepha yibo abangaba lamandla kokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behlule ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosa abantu uyabona sibone e-Haiti laphana le-Dominican okwathiwa unxa okhulu wakho engasuyiwa la lapha abaxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu abakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela e-Germany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelela ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo bexotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats. Manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babaxotshe abantu babadiphothe ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho?
Lona lolu daba lukabili, bakhona abantu sibili abangamthandiyo uTrump, kodwa udaba lolu olwe border sebalwenza lwahlangana le immigration nje ukuthi i-foreigner umuntu ongasilokhiwa ongakhulumi isikhiwa kuhle sebaluhlanganisa kwenzela ukuthi udaba lwakhona even the reasonable white people lapha labo sebe against immigration, sebethi hayi hayi valani border valani border, ngoba into esihlala ikhulunywa kakhulu and abaningi for that bazamvotela uTrump. On the other hand ama-Democrats avotayo balama-numbers amaningi of black and brown people. Kodwa ama-Democrats angiboni mina thina ama-immigrant ingxenye singakuvotela against khona lokho, kodwa i-majority of ama-American bona abakuboni kwinto ehluphayo ngoba bona akuba-affect. So angiboni kwinto ezamuva izinto, if anything ngibona kusiba yinto ezafavor Trump ukuthi bazathi hayi usevala lapha ngoba sokulabantu abaningi sekusenza izinto ezinye lapha akumiswe. Uyabona ilanguage yakhona eyokudiphotha abantu en masse in the millions, yikho uTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo Hitler nxa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela iborder bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions en masse njengabo Hitler we transport ama Jews to ama concentration camp. Angiboni kusenzakala on mass.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Isikhathi kesavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. abasakazi bomsakazi weZBC bacunula uZulu ngembiko yabo yokuthi inkosi uLobhengula yathengisa isizwe ngechukela. Lanxa amadamu alethela amanzi idolobho leHarare sethiwa asechitheka ngokugcwala, kobulawayo amadamu abikwa ethole ingcosana yamanzi kungakhathalekile leZulu ebelisina. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.